Abantwana abancane lasebeluphele bayakhwehlela njalo babulawa izihlabo ezilethwe ngumqando walonyaka ozengolaka. Unkosikazi Nothabo Nyathi, omunye wabazali ozame ukusa abantwana esibhedlela kobulawayo, uthi emaklinika abancedi ngalutho, babalayela ukuthi basebenzise imithi yangekhaya enjengamalemoni.
Umqando lowu esiphakathi kwawo lapha kobulawayo yebakithi uthiye abantwana begula kakhulu, amaflu bayakhwehlela ebusuku. Xa uhamba lapha eclinic bayakutshela ama-home remedy, asazi ukuthi amalemon azabenza basileni, ngoba umqando lowu abantwana bahlatshiwe lapha izihlabo, bayakhwehlela kakhulu, balamaflu lapha kokuphela.
Omunye wabantwana besikolo uZandile Chuma uthi njengabantwana besikolo bathwala nzima ukuvuka ebusuku bebala belungiselela imihloliso loba ukubamba ipenseli.
Umqando wona serious okungayenziyo, because ukuvuka kwakhona lapho ekuseni usubuya esikolo, even lokubhale, these days we writing exams, so uma useyahlala eklasini ubhala i-exam and izandla zebe zifrizile.
Abantwana abahlala ezitaladeni labo bahlaselwe kakubi yilumqando, kutsho uNompumelelo Dube osebenza labaswele indawo zokuhlala kanye lentandane. Inhlanganiso ezikhangela abaphila ezitaladeni bezizama ukuphathisa ngempahla kanye lokudla okokuthi bazivikele, ikakhulu ngenxa yokuthi baswele indawo yokuhlala evikelekileyo.
We've had cases of abantwana bebuya begula, abanye befile ukuthi bazibuyele ngapha, but sokubuya ama-colleagues abangani babo bezoreport ukuthi uzibani uyagula, uzibani uyamqando. And we have referred abanye to ezibhedlela, and abanye bebesiwa assista ngempahla ngamajesi ezikhudumalayo wenzeka ukuthi bavikele umqando. Kanti ukuthi uyaye besesehluleka lokuthi ahambe abuye ngapha to come and get maybe ukudla or things like that, because of where we egodola engila maybe proper clothing ukuvikela umqando.
Udokotela Derek Matsika, ongomunye wabodokotela kobulawayo, usipha umbono ngokwenzakala ikakhulu nxa kuthe kwaba lenguquko esimeni somkhathi okunjengalumqando ohlasele idolobho leli kusukela evikini ephelileyo.
Uyandukuya ukuba lama problems amaningi. Isikhathi eziningi esijalo ukubona ukuthi abantu bathwala nzima ngenxa yokuthi imizimba yabo iyabe yehluleka esikubiza sithi ngesikhiwa uku-adjusta kumbe ukujwayela umqando, ngenxa yokuthi umzimba wabo sojalo uhlala endaweni esigudumalayo ungaqandelwa. Esikhathini eziningi sijalo siyanda ukubona ukuthi abantu abajala ukuthwala kanzima kakhulu ngabantwana labakhulileyo, ngoba esikhathini eziningi uhlupho labantwana, uhlupho ababalayo ukuthi imizimba yabo ayisaqinanga, ingani ibuthakathaka. So ungaba lo mqando, ungaba lento efuza ukuthi imizimba ingane yajayele, iyathatha isikhathi ukuthi ijayele, and khonaphana ekuthatheni isikande khona ukuba le mkhuhlane. Esijala ukubona kakhulu ukuthi nxa usuke emqandi ekutshiseni usemqandeni, siyanda ukubona into ezinjengaboflu. Iflu yangikhona ingabe indlela ezijiyeneyo, ingabe yiflu yamakhala yokukhwehlela amaphapho, kumbe ibe yiflu yesisu ukuthi abantwana babehlanza mbukuhuda.
Udokotela Matsika uqhubeke ethi abantu kumele bahlale endaweni ezikhudumalayo bengavumeli ukungenwa ngumqando. Ebantwaneni abancane imizimba ithatha isikhathi ukuthi ize ijayele umumo, lapho yikho abahlaselwa khona imikhuhlane, ikakhulu nxa ukugula lokhu kungelatshwanga ngesikhathi. Imizimba ilendlela enza ngayo ukuthi igazi lingahambi ezandleni lemazwaneni liqonde ezithweni zangaphakathi, okungagcina kubangela ukuthi iminwe kumbe amazwane agcine esifa, kwamanye amazwe kuze kuqunywe. Abalemikhuhlane ehlasela ukuphefumula enjenge-asthma labo basengozini ngenxa yomqando. Ijwabu lalo lihlaselwa yikudabuka okugcina kusiba buhlungu ngenxa yalomqando. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.